ngumqondisi wenhlanganiso okuthiwa iNational Youth Development Trust, eyinhlanganiso engayisungulayo. Engikwenzayo nje ikuzama ukuthuthukisa amathuba abantwana ukuthi baphatheke entweni zepolitiki yelizwe, kwezomnotho welizwe, lakuma-social issues ayelizwe.
Hayi, ngiyakuzwa. Awungitshele-ke mnumzane, njengoba usutholile ithuba elikhulu lokuba ngomunye ozaba kuhlelo lolu lweMandela Washington Fellowship, wena uzizwa kanjani ngalokho?
Ngijabule kakhulu. Okungijabulisayo ukuthi lokhu kuzanginika ithuba lokuthi ngihlangane labanye ontanga abanjengami abasebenzayo kuzwekazi le-Africa abayenza imisebenzi etshiyeneyo, ukuthi siye sixoxisane, sifundisane njengabontanga ukuthi kanti lezinhlupho esibhekene lazo bona bazenza njani, benza njani ukuthi badile lazo kwabamazwe.
Ngombono wakho, lokhu kuzehlangana lakho kusazokusiza kanjani kumsebenzi wakho?
Ngikhangelela ukuthi mina ngikwazi ukufunda ukuthi kanti inhlanganiso engange-NYDT ikhokhelwa kuhle kanjani.
Umuntu uhlelo lo lweMandela Washington Fellowship usiphelile, ukhangelela ukuthi uzabe usiza umphakathini kanjani ngale mfundo zakho?
Mina njengomqondisi wenhlanganiso ye-National Youth Development Trust bengivele nginakana ukusungula isikolo engisithi esokuqala isikolo se-leadership and business entrepreneurship. Ngifisa ukuthi nxa sengifundile ngeyali program phenduke ezweni leZimbabwe ngizosisungula lesi sikolo. Enye into engifisa ukuyifunda ngisemayelika ukuthi inhlanganiso enjenge-NYDT engiye-civil society ingasebenzelana ndawonye njani ne-university. Ngoba nxa ngiphenduka eZimbabwe ngifisa ukuthi isikole lesi engisenzayo sikwazi ukuthi sibambisane intambo le any of the universities ezitholakala kwele Zimbabwe.